Indawo esekudwini esikhathi kunanzwa ilanga le-Africa Day yalonyaka kwele-South Africa yokuza amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamunga phakathi kwabakwamanye amazwe lezizalwane zakuleli. I-xenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyaka. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukutshumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana lokho. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Mkhwananzi uxwayisa izizalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela ukuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sizale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezinto. Ngoba uzinza kwaso nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle lomphakathi.
Umsekelo enhlanganisweni ye-Creative Communities umnumzana Bushi Lakhale ukhuthaza abakwele South Africa nabakwamanye amazwe esithi isikhala esikhulu sokulwisa i-xenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola, ukugijima, ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelaneni. Uma kunala abantu esiphilisa nabo ababuya kumanye amazwe asi-organizeni kuma-community wethu yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane sicale sibumbane futhi kube imidlalo echubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emdlalweni eshose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavela emazweni atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni i-xenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe ase-Africa sikwazi ukuthi sihlangane emdlalweni sikwazi ukuba ngama-Africa. Ngoba last year akhenge kunama-team ayi-4 but lonyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlala nelizwe lala e-South Africa.
Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela i-Africa Day iinkokheli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Afrika lihlupheke abanye lesiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Ngoba sise sathola uzibuse e-Afrika kodwa inotho ilokhu ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo ezandleni zamakhiwa njengalapha e-South Africa. Kuthi elizweni lakithi njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalanotho ezandleni yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lubenhle Banda ukuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu ukuthakazelelwa Africa Day ngokukhuza umkhuba osubhakile kwele South Africa ngokuhlasela abesifazana mahlayana.
Abalamandla okuzivikela the masculine power njengawamadoda. So sifuna ukuthi si-raise awareness nge-domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si-approache uhulumeni we-South Africa especially where-women are concerned ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le-Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho-ke bazafola ezitaladeni zelokishini le-Uvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Melethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.